Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela eParliamente esokuthi amalunga e-MDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathi ntambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lomgoqo ufakileyo uthethe uphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esesinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Uhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka kabayehluleki ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe bayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende ele The Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate. Athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ukuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilichumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obuchiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathi ntambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama. Kulandela lesi sinqumo, amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale leParliamente. UNkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale leParliamente utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesasifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina seParliamente sangeniswa nguZulu waseZimbabwe. ijike ezindile ezedlulileyo usithathele imrholo lokho esephalamente yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile dingesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokho abakwenzayo akukho emthethweni yikho esizahamba nakho sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo zulu laye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu ngamaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo so esisiza kuyenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-NDC sifuna ukulandela umthetho laye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho sizwe ngempendulo yakhe kumbuza sinika ngombuka sinike bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo
kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kutheni
abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imbuzo ngoba nanihlalelanga le mbuzo waseqaqamba-ke sesithi yena akumele akungenzakala basebezama ukuthi babuzisise wala kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kulokuphikisana ngokuthi silelungele sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe kuphi umthetho siyazi futhi ukuthi izaningi futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshikhetho
liza kuthini ngalelo daba lizamnanza yini njengomongameli
njengebandla le-NDC sivela ku-Congress lapho esifike esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi unangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende akulamandla owokuthi siwutshintshe lowo mgoqo thina unangagwa kasomongameli kithi njalo akukho obhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi akula mthetho njalo nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi
abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli
lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esabe siyiphiwe ngomzulu lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kumnangagwa umnangagwa kala khampani enganelisa ukuthi isukumise ilizwe lasezimbabwe uhulumende wasezimbabwe kalankampani lapho alungisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo athi nedizuzulo hatshi imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatshelwa nguzulu esithi ngeyemthelo ama-taxes abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole akuqali ngathi njengemandla le-NDC lokuthi sithole imiholo lokuthi kuthole izimota kwakuvele kukhona namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephululungo loluntu
lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edale lephalamende ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uzulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge le-Chiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. Isikhudumezi lesi siza umanisipala wakoBulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okuwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangkhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba lisibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebeleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezisayo esiphezulu so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisana.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiye ekupheleni kwakho uNovemba. Kuzadiphenda ukuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually amanzi thina vele noma silawo emancane besingafisi ukuthi siwagavuni ezakhamizini ngoba avela azayevaporator. Kodwa osokusuka kuphangise kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated lines sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemithina yini. So amagetsi yiwo sibili ikhozi enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uZulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesizokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila kaWard 1 koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyani wamazwe weEurope o-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla leZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yokuthatha inhlabathi sokuthi kathesi sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza la ma-sanctions bazathini? Bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhe khona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nalawa behluleka, kabayehluleka ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhitshwe sibone ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayehluleka nxa bengakwazi ukubusa ama sanctions engekho sesibakhipha kuma next election.
Kulabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumende osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizwana sezimbabwe ehlala eBelitane.
Nxa litsheni ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje imoto yakho ifeyile i-road test hambe faka amathaya amatsha hambe faka lokho yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions awezimbabwe awafakwa kwezimbabwe government. Ama-sanctions ezimbabwe afakelwa ama-individuals abantu kulamabizo abantu abafakwa ama-sanctions singatshelana amanga ukuthi kuthiwa khona ezimbabwe kulama-sanctions akulama-sanctions ezimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize ele Zimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele le Zimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngazi uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imela Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla lezanu PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo weZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu bese befola belubhekise enkundleni yeNational Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu umdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leHighlanders kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praiser. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla leMDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi lekhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi sekhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWoVet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNews Day lithi izakhamizi zemazowe ezaxotshwa umnumzana Robert Mgabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisiphake imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisipheke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu beStudio 7 linjani lonke kanti ngicela ukuboza likhetha banjani kanti likhetha banjani amalokuza nama message dalwa vuli kodwa bathe singabalandeli beStudio 7 hayi manje ngabe lenketha bechabi ngabe lenketha bechawo siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda mphela siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendu ulinambiya uyini umhlobane bungumsili hayi akulaNdebele linje so ngijwa hayi mani ngijwa cha kulaNdebele linje kambe ngathi sinesikhathi mnangake gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kuyekuya ama-sanction akhitshwe nasithi phambili ngama-sanction vele eZimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi wenka kuze kuma ubugawule phansi khona vele abafaka ama-sanction kakhulu bekele ukuqambela i-MDC yamanga bethi i-MDC yelokhu zama-sanction MDC yakula ma-sanction wafakwayo anti ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungelo abantu ngiyabonga
hayo bantu beStudio 7 linjani ontungambile nkomo Gibbs Dube uChris Gandhi sithembile ngohlelo phambili ngohlelo siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungena lapha elilelekele khona siyabonga kakhulu sithembile ngohlelo ucela uPaul kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela eZimbabwe sithole nzima shame sithole nzima kakhulu ngifuna uPaul ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mphela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyosekumbona kwesinye isikhathi phasi bemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe hayi lokho asikusapoti lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono uzokwanisa but okwamanje simehlula uhamba amazwe lamazwe hamba ngeformashini edurayo so but abantwana beZimbabwe besidla imbuya ngoluthi ezibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi kunzima shem kunzima kakhulu imese nithanda ukuphawula lalabo abathi ukufunda izitheso zenodo zikhutshwe yazi abantu zikhuzokhutshwa kanjani ngo-January kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje kusendle busuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijezo zenotho zikhutshwe kanjani nasithi phambili ngezijezo zenotho vele la amazwe afakela iZimbabwe izijezo zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijezo zenotho sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba esiqakathekileyo kakhulu libe le mpilo ende
mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani basifundise asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie ayifakelanga ikhanda so besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani
mina lami bantu baStudio 7 ngendlela kade mbona ngakhona mina mbone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje bonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli bezethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe nezi angakwazi ukuphatha kahle izizathu zeZimbabwe ngcono kakhulu sokudlula amaqembu lawo sanibonani bantu beStudio 7 lathi thine sikhala ako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze befise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele lokwamusha leli lizwe njalo lama-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-chances ngoba babe vele benzela yena lo mgala ngifike babamusha leli lizwe. So yona iZANU-PF PF uma ihlakaniphile njalo uma ifuna ukulungisa leli lizwe kayikhiphe yena uMnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU umuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba losizo but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha ilizwe.
Mina ngikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburung eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigcwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikaMnangagwa. Mina bengimcela uMnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulume lo chamisa umfano olejwawu le mali. Eh, ngoba nxa bengakhulumanga lo chamisa akula nto ezahamba eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalama nesi, kungalama doctor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi la ngikhona abasiprintela amaphepha abathi yimali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Uqhatshwa ngurhulumente lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, nizathwala nzima. Ogawule bona abo bazabe sebegijima labo Joseph Chuma. Bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-PF PF kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-PF PF ayizange imlandeli yemthathela wonke amaplans lawana ngona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango ye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela ephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edalela ephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.